sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlawu kuNhlangula 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
The process lay ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ichiye yenze ama divisions kakhulu akusoze kumangalise kwezindawo sesizwa ama candidates azimele wodwa
ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kaliqhutshwanga kahle uhlelo lo consensus candidates selection process
ukuthi lelungelo lokubana nxa engasukisekanga elungisiseke indaba zakhe lephezu committee labanye vela sebefakile amaripoti labo ababe engasukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-phezu committee ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe
kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe consensus candidates selection process. Bathi kwezinye indawo kuthiye abantu bexabana kumangalisayo ngenxa yokungavumelani kwabakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa ibandla le CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo, sixoxele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4 lokuqala delingele nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwase kulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Mbona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, ingathi ukujonga liphi konoko baba Moyo?
Indlela i-process lay ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyo esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukampena kukanje kathesi njengoba nje ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates. Kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engukuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess le ichiya abantu inhliziyo zikhaligazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye eselubhane esabelweni seMatabeleland North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqhutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu sesi qedile ke kobulawayo ukulungiswa ama candidates isuka lapha ke sesiyakhipha ilist yalabo abazasimela inxa yokuthi sasisele nobulawayo eHarare ukubana ke ama candidates ke eqediswe ukuthi citizen caucus ekhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu bekhetha abantu abazabamela eparlamente necouncil esiloku jabula kakhulu ngezakamuzi zakobulawayo ngokuba ke lihlanganiswe njalo ke lokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade bebe ngamakansela abangani bayakhonona bathi kukhanya ngazani bona bangenanga.
Hayi kuye kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze i-vetting yethu lapho esikhangela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho ke ukubana abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa i-vetting committee esayi-anawunsayo eyabikhangela ke ama-security reasons. Lokunye ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo benhlanganiso yethu ye-TCC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Guni kuzobuya lo msekeli wakhe uMlandu Ncube. Sizokuthola labo bayakhonona bathi basele phandle. Kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukukhonana kodwa ke yikho kule appeals committee kubana laba ke ababebelezinkinga behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate list kayikaphuli. Kubana lapho kuyabe kule nkinga kulungisiswe. Nxa umuntu engoba kulonke umuntu lelungelo lokubana nxa engasuthisekanga elungisise ke indaba zakhe le commission le appeals committee.
Konoko kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele konoko akufuna?
Kulabanye vele asebefakile amaripoti labo ababe bengasuthisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ke nge-appeals committee ukubana kulungisiswe lapho kufanele kulungiswe khona.
Amabizo ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha i-finalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 inhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, kulaba ngabona kanjalo babevele bengasiwe benhlanganiso yethu babevele ngabe inhlanganiso nje kuyabe ku-explainer sobala ubana waye bengabe bekhitshiwe ke kuma-processes ethu.
Ye, what is chake olunye udaba ole-Forever Associates Zimbabwe? Sizokuthiwa ke isithethe ukhetho yafaka esikhwameni. Yibo sebekhangela ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava. Akusitshela kancane ngokuthi kuhamba njani?
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by all right thinking citizen. Ngenxa yokubana ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapholisa nomasotsha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha ama-details abantu besithi bona sibe-security reasons. So asilashuwa simelele ukuthi kungabakho ikhuluma ukubana ke usetsha yini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe. Yikho ke sekhiphe i-fazi ngenxa yokubana i-fazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani i-fazi le ilandeni njalo isebenza njani njalo i-answerable kubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonilelini?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho sangena bona amanondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubona ke siyawazi umthetho ukubana ngobani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okokwenziwa ifazi?
Thina soze sivume ukuba nefazi interfere lama-electoral process eZimbabwe. Yikho libona lapha mina ehamba khona nama ama-citizen sakwazi ukubakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo besenza. Ye, bengayenza okwezani u-P F beyenza okwezani kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi wezeki noma amapholisa.
Umnumzana Gift Ostarosiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla lezanu p f ngokwenziwa inhlanganiso ye-FARS.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama elections ngabantu nje abazicabangela izibozi zabo.
Ukujonga liphi konoko golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena le ndaweni ezijeneyo esihambelana nokuqutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana izek i-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama election ezokhetho. Njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi izek ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengezeki ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esininga ngako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ukubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ukubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli
uMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PFS xoxa laye ekobulawayo ngaselenisanga ngokuxoxa ngodaba lolu lo-retired brigadier general Walter Tafumanei ukubikwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule-Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kudakwashe Mzaka okuhlanganiswe yefazi othe basebenza labantu abajiyeneyo kanye lebandla lezano PF. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngele Melika lele Saudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba wehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Ele India lithi sebefika bamakhulu amathathu abantu abafe kulandela ukungqikilana kwezitimela ezilizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe mandla
lo baba mkhulu babelobola.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale ke kodimila etholojo. Kunjani ke Golide?
Hayi ngiyaphila nababakhiwe njani lani Mthembu?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani etholojo khona ngapha?
Hayi etholojo kuright kodwa sifuna nje amakhaza kulezi nsuku.
Ye ake sikhulume ngezamasiko namhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini? Anje ngokuthi nxa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo usakhona konke lokhu yini?
Akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi uyadinga nje amaqhoka ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini.
Wena ubona ngazani kuyini Golide?
Ngibonani nje khonoko nje inguquko nje sukwa nje ibe khona nje emhlabeni abantwana vele babasanaki lokuthi bedinga ukuthi bebuze okunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathi umntwana ngathi uyakhuluma laye ukutshela into zakudala lezo.
Kodwa-ke pho bagotshwa njani nxa kunje ukhanyazani kuyahlupha phela lokho?
Ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane. Okunye kubabulalayo ngibona lento zabale kuthiwa izidakamizwa ngoba yiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo-anti kuyafana nje abangamafana konke labangamankazana babadube.
Wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu?
Ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lukhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sigcwele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma ikwazi sasala khona nokudla kwesasivela khonapho manje abantwana bakathisi vele sebelomehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingaqhathakalini.
Ukhulu khona ngale lihlezi phandle waye kutshelani?
Ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi nxa nje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lase sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma nje sizawazi sinathelani kodwa nxa ngibona kathi ezimbona niko kwakusiqinisa ngento eziningi sezingavele ukuthibela vele zazizibuza kuye vele ukhulu.
Akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokubhidlile?
Amasiko sibili aqakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela. Okunye futhi kusuka vele kube yinkinga inke yimbaleki kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma. Izangoma thizezo zikhide emini ezakathi zikhide ebusuku uthola lo muntu la naye siyavuswa uthole ukuthi uyendiswa esihloko kathina ingungu vele zazima ngesikhathi lento asalaphana ngenxa yokulanda izulu wasuze vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesa uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele begcize ekhakala yibe mbona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolidi kula ngale-ke kojimila sibonge kakhulu golide ungadinelwa kusasa
andibonge na
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sengathi kungaba injabulo ukubana sihlane njalo ngalolu suku lanamhlanje bathandekayo benkosi singabaphilileyo. Namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamaSamariya. Liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo mamasonto edluleyo sasikhuluma ngomfazi waseSamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayese omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje ke sifunde ke sikhangele njalo ilizwi lenkosi eligudla kuwumbi lithinta wona amaSamariya lawo. Njengoba sasitshilo-ke ukuthi amaJuda lamaSamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe-ke lo omunye umSamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana lalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba munye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa muverse 29 kufundeka kanje: Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlubula izingubo zamshaya samuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33, kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, laba sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezijeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yisazi mthetho, uJesu yiyo phela ayephendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu ngamashurugwimbo, wahlangana lababi mabamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamtshiya elidokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye bese ebunzimeni obumalisayo. Kambe awukho phakathi kwalabo bantu abenza njalo na? Unkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
uhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Kwezemidlalo, iqembu leyalenda SFC namhla linqobele Bulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBurgerfield Stadium koBulawayo. Emidlalweni efanayo, Wange 0 Manica Diamonds 1, Dunamons 3 ZPC Caribas 0, Greenfuel 0 FC Platinum 1. Kusenjalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Jaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Kukhulunywa ngemva komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn wona ophele iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-1 kanya. UJaminuka uthe abaqeqetshise bangenwa umkhuba wokuqakathekisa uvala igedi bekhohlwa ukuba naphambili kumele balitshayele emambuleni.
Kufuze sisebenze kakhulu ngokuhlohla ibhola. Etraining kumele sisebenze kakhulu nge-final third, wabo. Ukuthi singafika ku-final third kufuze senze njani? Ama-players abekwazi ukuthi hayi singafika endaweni ezithi kumele sitshaye ibhola kumbe sikombayine senze njani? Si cross ibhola sikhethe ama-crosses. I think it's generally okungayenzwa eluzini ebhola lokade. Ukuthi abantu banga-approach i-box babekwazi ukuthi this is the time so kumele senze njani?
UJaminuka uqhubekele phambili wathi yena akungabi labadlali abaphekekileyo kuqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, equipment esetshenziswa ngapha egroundini like amamana queen awutholi lapha. Very few clubs have those things. Sitrain abafana balabana bekhula kumele bayenze konke vele okwenziwa emakhiweni le, okuyenziwa ku-South Africa le, okwenziwa phansi le eMzansi. Ibhola vele lithiyena alifana na.
UJaminuka usanda kuqhashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kwenza ukwenza kwenzakala ukuthi iteams eziphezulu zingagcina zilele ukusurvive and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi saba sesiphezulu vele sesingazange cabanga ukuthi sakhe sawina dubeka kangaka. Mina angapaniki kangako, ngibona iteam leyi survivor. Kusisikhathi siqedi sizini siku-respectable position.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqetshwa nguStanford Sticks Mtizwa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka, njalo uChaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalaneni emiklomelo, lile miklomelo yisithupha ngemva kwemidlalo elithumi lambili. UChaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqetsha amaqembu abalisayele Maswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotha Strikers. Uke njalo waba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe lama Warriors. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo.
Salibonani, salibonani, sulukandaba. Kuphi nakuphi nje la ukuyofinyelela lo mlayezo embingelela embingelela ngumayibongwe Mlalazi odabuka ewana ePlumtree. Manje sengihlala eCholocho kogwese, ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushutiswa lezo ngoma nje sisenazo, kodwa ayisiqhubekela phambili ngawo nje umculo wakugcina ngalapho. Ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenza. Sisekhona mpela nje, besicela ifukona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi ngisho nje hayi uthando lomculo kuyinto ekhona mphela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu
dalengumbule go ustandwa sami ethi dalengumbule ayo ustandwa sami ngithi ngibele ngumbule go awuthemba
nje ngiyabonga kakhulu kubasakazi bestudio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu la kufike kunyele khona lo mlayezo
Yes, ke sibalela kunyeke othunyuzwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe le VOA indebele into sinjalo so ke siyaqalisa nge VOA indebele kulo Alfios Fuyana uthi hey kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho sibonile ke amapostoli labantu bezayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelani konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon Salmon uthi hey kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo kunakaqalisi phela ukukhakhazela ukhetho kanti kuhamba njani cela lisitshele kuzobuya ke uMP Maqhoba uMaqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amazayoni segida kangaka agidela ukuthi kwenze njani isibone njalo lamapostoli echaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani Maqhoba lowo kuzobuya ke uSiphamandla Nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini konoku abantu bakankulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephelaphi Freedom Vision Ndex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe kuzobuya ke uGift Asande uthi yebantu lo nyaka sizabona okunye savelelwa so ke siyabala nje siyaphambili konoku ke okwenzakalayo kweZimbabwe uVusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu konoku abakwenzayo ukuthi babe gida-gida endaweni zabomapolitika zabosopolitika asikufuni thina uVusani Khumalo uyathinga siloku mangalisayo kodwa kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu konoku phela ukhankasela okunje sikujayele thina into esiyaziyo ye kunjalo ke sigqibe uhlelo lwethu lwamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalukhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-consensus candidates selection process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo sigqiba ke lapha-ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la ye lapha-ke umthembo osithembayo ukhiphe sidube lilale